Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mtwaga zomuhle isikhathi 7:30. Olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 2 kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Chris Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wavimba limizamo ngoba esithi laye wayefuna isikhundla. Abazali lababalisi bathi bayathokoza ngokuxotshwa kobe ngumphathintambo wezemfundo yaphansi kuhulumende umnumzana Lazarus Lokora. Sixoxa njalo lencwethi kwezokulima kuhlelo lwezemaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT ngokukhetha abaphathintambo abangamalunga aleli bandla. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wakwala lokhu esithi nxa engaphiwanga isikhundla wayengasoze akwamukele. UMthwangwa uveze lokhu ekhuluma labasekeli bezanu-PF eChinoyi namuhla. Asenelisanga ukukhulumisana loTsvangirai kumbe iziphathamandla zebandla lakhe ngoba lolu daba ludaba esisanda kulwamukela. Abazali abaningi bathi bayajabula kakhulu ngokuxotshwa kobe ngumphathintambo wezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora kuhulumende. Kubika uMavis Gama.
Umongameli Mnangagwa uguqule idale labaphathintambo bakahulumende wakhe waxotsha uLokora, yena obeselesikhathi eside esolwa ngababalisi kanye labazali. Embikweni awethule lamhla ekuseni, umabhalane wedale labaphathintambo umnumzana Bishop Sibanda uthe umnumzana Paul Mavima, yena obengumsekeli kaLokora, nguye oseziphethe esidukwini. Abazali abakhulume lalomsakazo bathe uLokora ubesebulela imfundo yakuleli, ngakho bathi uxotsha wakhe yinto enhle kakhulu. Umnumzana Jenesani Ntunga kwa ngomunye wabo.
Umbuzo ungaba khona, babekeleleni ekhonapha lapha abatsha ababuya babuthola ukuthi bekumele etshintshwe? Kungasenani, imbali kaLokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ule njongo ekuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhonza eZimbabwe ezingakujwayelanga, asithi kubi. Abanye bathi unje lalokho.
Untunga kwa uchaze uLokora njengomuntu olobuqholo njalo onguntando kayiphikiswa obengalaleli amacebo abanye abantu. Amazwi kaNtunga kwa agcizelelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Trust Chief.
Bembona ngani umuntu owadethaba adlulisa amalawulo lo? Ukuphuma kwakhe ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo.
Uchililayo uthi bekuvele kuliphutha elikhulu ukuthi uLokora akhokhele ugatsha lwezemfundo.
Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uLokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathintambo wezemfundo.
UMnangagwa ukhiphe njalo obe ngumphathintambo wendaba zezisebenzi umnumzana Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye esikhundleni sakhe. UNyathi lomnumzana Christopher Mthwangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakaMnangagwa. UMthwangwa ube ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko ukhabhinethi eyethulwe nguMnangagwa ngolwesine. Kodwa wethulela inguquko ngemva kokunanzelela ukuthi ubephule isisekelo sombuso ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abalitshumi ukuba ngabaphathintambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Sina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni udokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana udokora lokhu abesekwenza besekuyikudiliva nje konke okwakhiweyo kusukela ilizwe leli lithatha izibuso kuze kube namhlanje ngoba sinanzelela ukuthi-ke ngecurriculum le entsha ube seveleke esediliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe ngudokora elikhangelela ukuthi umphathintambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubhalwa kwe-curriculum entsha lezi besikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu labo esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga fakwa njani ebantwini njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale, ikakhulu kubala abantwana abaseprimary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subject abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akompo abathi nxa kunje wangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo ngoba siyananzelela ukuthi-ke lokhu abakubiza ngokuthi ngama-task kuzifundo lezi kuningi kakhulu ongangokuthi umntwana wenza i-project or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo. Okungenzakaliyo sibi lo muntu owenza i-degree kumbe ofunda eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathathu, wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini elingathanda ukubona kusenziwa nguMavima?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi uMavima akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi luncedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. Udokora beseluthethe walufaka ekhwapheni walwenzulwane. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu likhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqhathi uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi ama-union ne-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu uthi-ke kwenzweni njalo lukhutshwe njani. Kodwa ebese sikubona lapha ukuthi-ke udokora beseluthethe walwenzulwakhe walifaka ekhwapheni engani ngolomzwakhe hhayi olwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kwele Botswana iSibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphuma ikakhulu emaNdebeleni. Kubika uMathini Ngwenya.
Umphathintambo wenhlanganiso yesimunye umnumzana Sifas Chuma uthi lonyaka babone kuqondile uhloniphwayo ngumdlali olodumo uPeter Ndlovu nabanye bakhe adlala labo kuqembu leHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loDouglas British Mloyi. UChuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni wentaba zinduna uzabe engumhlonipha kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso, sikhangelele lo Peter Ndlovu. Lawa ngama guests sikhangelele ukuba honor. It's actually our culture says decide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku society. Kukhulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne identity nje abantwana lati siselizweni lengasuke singathi lose focus ngokuba semsini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile uthi inhlanganiso esifana lesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba semandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawethu nxa ihlonitshwa ngale indlela. As a country sibona ngani we're not doing enough, kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika i-recognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu, uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. UJuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla se lomlimisi umnumzana Amandla Nkomo. Njalo sixoxa ngokulima njengoba sokuqalisile nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Vaphakathi kokulima abadala ungabaxwayisa uthini?
Abantu abaningi ngathi ngithemba izulu seline okweneleyo ukuthi balime njalo baqala ukuhlanyela, kodwa into eqakatheke kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuthi izilimo zabo yeze sezimilile zingakanani. Ngoba sithi thina kubalulekile ukuthi abantu bafake umvundiso ngefertilizer ngendlela efaneleyo. Nxa uhlanyela abantu abenelisayo sithi kabafake u-compound D, behlanyele befake u-compound D, and then nxa kuyikuthi umumbu kumbe even amabele esefika kumbe edolo ubude, siyasithi thina abantu befake i-ammonium nitrate yakuqala. Kube sekusithi ke nxa mebe umumbu usufika eqolo kumbe ususedlula eqolo usulande emahlombe, befake i-ammonium nitrate yesibili ngoba yeza nceda ukuthi nxa umumbu usutshakaza ube nokudla okweneleyo. Ngithemba ukuthi abanye njalo isikhathi sokuthi sebeqala ukuthi bayahlakula ngoba xa izulu lobe lisina kakhulu kuba lohlupho lokhulu. So kubalulekile kumbe kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukhula ababuvumele ukuthi kugcine busehlula amabele. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bengayekethisi ukuhlakula ngalesi sikhathi.
Kanti imvundiso akufakwa kanye kuphela nxa uqalisa ukulima laphana, ifakwa ibeningi ngezitage ngamahlandla.
Ye, kunjengomntwana omncane ukuthi nxa esanda kuzalwa ngithi kufanele amunye kunina. So-ke kubalulekile nje kuqakathekile ukuthi intanga yakho uthi vele uyifaka phansi ithole u-compound D. Then njengomntwana ukuthi nxa esengani yakhula uqalise ukudlisa iporridge nalakho kunjalo, isilimo sakho siba lezidingo ezehlukeneyo nxa sisakhula. Ngakho-ke i-fertilizer asicwayisi abantu ukuthi uyifake kanye kuphela, kufanele uyifake ulandelela ukuthi izilimo zakho sezikhule ngakanani.
Kodwa umquba ufakwa kanye ngithi ngijayele kithi ngale sivame ukufaka umquba siyawufaka nje laphana sesizalima sokuphelile kunjalo.
Ye, nxa ufaka umquba kuliqiniso lokho. Umquba ngesikhiwa sithi uyi-slow release fertilizer. Esikutsho lapho ukuthi ungawufaka umquba uyabuloku usenza umsebenzi wawo kancane kancane ngokuya kwekhathi. Ngakho-ke ufaka kanye ngoba uzasebenza izilimo zakho zize zivuthwe.
Zikhona izilimo ongakhuthaza abalimi ukuthi baziqakathekise?
Thina siya sithi nje ukuthi nje abadala kwesinye isikhathi abalandeli izixwayiso zabalimisi. Kule ndawo lapho esixwayiso ukuthi abantu bahlanyele umumbu ikakhulu, zindawo lezi ezithola izulu eliningi ezifana nalezi zasenkabazi usiye eMashonaland, bona bangahlanyela umumbu lo esingathi othatha isikhathi eside sokuvuthwa ngoba uzathola amanzi isikhathi eside izulu lina kakhulu. kuthi ke kwelakithi emandebeleni nxa umuntu ezahlanyela umumbu isixwayiso sethu ukuthi akhangele inhlanyelo athengele esiyibiza sithi yi-short season variety kodwa siyaxwayisa kakhulu ukuthi nxa kusenza abantu bahlanyele amabele lonyawuthi ngoba mina loke ngaba ngakanza-ke ngithole umnyaka lapha abantu abehlule kokuvuna khona inyawuthi kumbe amabele.
Hayi, siyabonga baba uNkomo Beka, kukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sile themba bazwile njalo bafundile okuningi abadala.
Hayi, nami ngiyabonga mfowethu, sithi phambili ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni silomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Ngukama
namle
ngukama
namle
namshweshwe
namlela namba wafowembula.
Lizizwile izixwayiso zikamlimisi akuvukwe madoda kuyelinywa. Amalunga edalele parlamente uxolo sihlobo zami ngolwesine sibele nkulumo mpikiswano khonapha esigodlweni se-Studio 7 Voice of America sixoxa ngelakusasa leZimbabwe. UGibbs Dube uyalandisa ngokwenzakeleyo.
Lokhu kwethulwe kungxoxompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-VOA Studio 7 Washington DC ngolwesine obuhlolisisa okumele kwenziwe eZimbabwe lapho sokulohulumende omutsha okhokhelwa ngumnangagwa. Abahlonitshwa abakhulume emhlanganweni lo babalisa unkosikazi Arikana Chiwombori Kwawo obemele inhlanganiso ye-African Union, umnumzana Frank Guni webandla le-ZANU-PF, unkosazana Rutendo Mutsamiri wenhlanganiso ye-Women to Watch Network kanye lomnumzana Dan Moyo webandla le-MTCT. UChiwombori Kwawo utshele umhlangano lo ukuthi umnangagwa kufanele ukuthi abuse njengoba elembali enhle okumangalisayo kwezombusazwe. Uphinde wathi amabandla aphikisa elibusayo alakho umsusa esikhundleni nxa ekhonona loba nje engani amaqamuqamu.
Opposition in Zimbabwe, it is healthy for our democracy. So it is disappointing when we see what could have been a very effective Zimbabwean opposition just not getting itself together.
Kulungile ukuthi kube lamabandla aphikisayo eZimbabwe ukwenzela ukuthi ilizwe libe lozibusi ogcweleyo. Kodwa kuyadanisa ukuthi abaphikisa ibandla elibusayo kabenzi kahle. Siyasekela uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT kwelemelika, uthe ibandla elibusayo likhuluma kakhulu lingenzeli uZulu akufunayo. Wonke lokhu sijayele ukukhuluma ngakho emhlanganweni onje. Ibandla leZANU-PF lijayele ukubuya lapha lithi lizakwenza lokhu lalokhuyana ligcine lingenzanga lutho. Lichitha isikhathi sethu lapha ibandla leli. UGuni obekhanya esekelwa kakhulu ngunkosikazi Chiwombori Kwawo uphinde wathinta udaba lwegugurawundi oluhlupha abantu bemathebelelendi lenkabazwe.
The question of what happened in the 80s during the Gukurawundi period is going to be addressed within the appropriate forum.
Ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazo weGukurawundi kuzalungiswa ngendlela efaneleyo kubandla leZANU-PF. Okhulume umhlangano lo usuphelile unkosikazi Sibongile Sibanda uthe udaba leGukurawundi kumele lulungiswe ngesiphangiphangi umnumzana Mnangagwa.
Kufanele axolise abantu bamathebelele, they suffered. Ama families lost their loved ones. That is not a light matter. Isingeke siphonge ukukhohlwa overnight ngoba kwenzakala.
Uphinde wathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje kukhumbuza isikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Unkosikazi Mutsamiri ukhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe abasakhulayo ngoba bebekhangelelwa phansi nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Iskati 10 minutes to 8 o'clock untamba malongo umsakazo wenu umsakazo we studio 7 olethulela izindaba ezimqotho ngeZimbabwe ebinga linjani hlobo zami lijona njani berengwa efilabusi kogodlwa yomnyama insiza kezi ebait bridge linjani Harare binga linjani khona ngapho hlobo zami kuyalinywa yini kunjani ukuchisa izulu lona liminjani echolocho gwanda nitswile buyani eplum tree kutichi kumachinge kunope mano kama dlambudzi kama ngubo kubuhe kumalopa kunabo basekulu munjani linjani hlobo zami Sigqiba ke uhlelo lamhlanje sihamba ngomasikandi emini lekuseni sibe silidlalela nje ingoma ezichiyachiyeneyo. Kathesi ngithe ngilidlaleleke omasikandi ngoba silabo omasikandi eZimbabwe abafana bekhaya abadlala umculo mpela owezinga laphezulu. Ngozinja siyamluma lo uthi yena ithuna lami. Bakhona abasilobele incwadi njengokukhuthaza kwethu ngiphethe ingoma incwadi evela kuSmile uMoreno Ncube uthi yena ngiyakubingelela msakazi ngibingelela imuli yakomoremi ePlumtree empandeni ingoma uShongwe loba yipi Ncube ekaShongwe angiphathanga kodwa ngiyathembisa ngizokudingela yona kunsukwana ezizayo kungaba kusasa phambi kwakusasa kodwa ngizosigcina leso sithembiso amahlola nyama enkundleni yingoma eshisayo ngumratha ingoma kasisa senkosi ingoma ayishaya ehaya iqembu le Highlanders esikamagebhula phela lanxazi idliwa ziphose zarelegethwa lonyaka kodwa Siti pambili ngebhozo ibhozo ngenkani ngusisa senkozi ehlabela ke kamnandi lapho ingoma ayishayela ezika magebhula iqembu le Highlanders. Incwadi ke ngingene emgodla godleni mbono ukuthi mphethe ekabani ukhoselihle emumbiba uthi yena ngiqale ngokubingelela kuwe msakazi ngibingelele ubaba ongizalayo uSimanga osebenzela ewange kodwa sibuya endimimbili elupane nomama unaka courage lokhulu uMadwala ngiyabonga lati siyabonga mlaleli khoselihle ema Mbiva sigcine ngencwadi kaNkunzi encane sicelo umhlongo uthi yena umhlongo enhle imini gini bazakazi ngiqala ngokubulisa lina lonke bese ngijolojo emabhanda ngibulise umama nabo bonke abasekhaya komhlongo yimi isicelo sikama ingoma alendoda noma yipi ku city elisha Ngiyabonga siyabonga mlaleli ngizosigcina njalo leso sithembiso ngiza kudingela yena uAllen kodwa okwamanje sithi phambili labo masgandi
Moza, first the music ya kopoza, Chase Marabina ngas, nyobonga ngithini, ngimukhoba ratu nyongoloza. Kubula Sasha, kubula Sasha, kubula Sasha. What's that so? How you Isicathulo sifuthele umnikazi ngiyakushaya ngengoma ngududule ngamaleri kuqhakazela umnyaka wonke singamachananda sonke bashabulila bomkhulu labo gogo ngicela ukuzumpululu kunini ngilindile woza hlanhla philisa busile abangilahlile amantombazana mina ngihluphekile mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda niki kuzoba grand sokulanda hluphele ubanisulo kuyabheda le ngaphahle ukhala ngabafowethu abahamba bajubalala Kwamoshakala abanye basala esisweni Jesu Marabina ngasi nyobonga ngithini
Awunyoni yabelu Awunyoni yamakhosi Awunyoni yabesulu Wozanhlanhla Wozanhlanhla Wozanhlanhla
Wozanhlanhla Wozanhlanhla wenyoni yaphe
Awunyoni
Ukwabarati eshaya umrata ingoma yakhe hlabela ke kamnandi lapha esihlephune kudlalade lakhe elitsha bakwethu isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili umcebisi kamongameli mnangagwa mnumzana Christopher Mtsangwa uthi Utsongirai nguye owavimba ukubunjwa kukarhulumente womanyano. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asihlanganeni kusasa ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe